Ye u mongameli u advocate Nelson Chamisa izolo unike osikhulile bakobulawayo impuphu. Mbona abathole impuphu bangayabifika amakhulu amathathu. Njalo bethembisa ukuthi kungaze kuvuleke ajimbe esikhwameni laba bangatholanga abazali bazathola amathuba. Bonani ngamalokishi amangaki angu 8 amalokishi lapho labo osikhulile abanikwe impuphu.
Ngamalunga ebandla le MDC kuphela yini abathole impuphu le, kumbe bekuphiwa yingqe umuntu osekhulile owakobulawayo?
Kubaphela uzananzelela ukuthi umthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi nxa kunikeza ulutho kukhethwe ukuthi umuntu ngwebandla liphi. So yinto ebisenzakala ukuthi wonke osikhulile ubeqhutshelwa impuphu yakhe.
Umbuzo wami wakugcina, ungasitshela ukuthi ubona njani umumo okhona elizweni, ikakhulu nxa sikhangele ukubana uhulumende uthi uzaphathisa amabhizimusi amancane? Ubona ungani kuzaphathisa na umnotho welizwe?
Mfowethu Chris, uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha, yikuthi vele kulobandlululo. Okwakathesi khonokho ngezwa sokuthiwa ufuna ukuphathisa amabhizinisi amancane. Into eyabisenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshelwe imali abafana abelunga lezanu PF, ukwenzela ukuthi bese besithi bona yi-youth program. Kuvele umkhuba wabo, uzakhumbula laphana Chris uSevia Kasukwere sangu-minister of finance, ukuthi baletha yona le i-program, baletha umbiko wokuthi sokuqhutshelwa ama-youth imali. Ama-youth alapha kobulawayo a-applya, kwaswelakala umuntu yedwa lapha kobulawayo owathola leyo mali. Abantu abaningi abathola imali baba ngabantu be-Harare. So sesikwazi ukuthi vele into le vele into eyokubhayizisa abantu, eyokuvala abantu amehlo, ukuqhutshelwa abantu be-Harare. Uzakhumbula futhi mfowethu Chris ukuthi ukhona owabhala i-business plan, i-business proposal, wathi yena ufuna ukuthi afuye inkukhu, afuye lengulube ezindaweni ze-Marsh Central. Bathe besiya khona ngale ama-auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani. Babona vele akula even isilugu esisodwa esenkukhu, babona vele kuligceke vele lingelalutho, kungelalutho olutshengisa ukuthi bake kwaba le business khonapha. So hayi, lokhu kuvamekile, siyakwazi elizwe phela. Akuda silima ndebende kwabo omnanga kwa siyabazi iZANU PF siyayazi sesiluphele singaka, siyazi ukuthi iZANU PF vele ngiyokugcila.